Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngibonge umnumzana Thandono Kawande obesipha indaba zolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaziku 17 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula uhlelo lokukhulumisana ngodaba lombhuqazwe weGugurahundi olukhokhelwa zinduna lamuhla koBulawayo. Ukuqhamuka kodlakela lwezombusazo esigabeni seMathebeleland South phambilini kokhetho lwe-by-election ngempela sonto sokuthiye izakhamizi zithithibele.
Abantu abakhanya bephehla umsindo isibo bantu abasuka insiza kuwathi 4 kumbe matopo kuwathi 2, abanye babo labo bakhuluma ulimi lwesiShona.
Isigaba seMathebeleland sihlaselwa ukungahambi kuhle kwezombusazwe.
Izakule makaya emasouth vele thina umsakazo oncedisayo otshela abantu. Umsakazo esilawo baba Gande sutshayela isondo, iyona le kuthiwa yiStudio 7.
Okwezemelika ziyambhedela owayengumongameli umnumzana Donald Trump esebhekane lodaba lokuthi ayemiswa phambili kwekomiti ecubungula umvukelwa okuthiwa wawujojozela.
Njalo uDonald Trump lakathesi abebandla lakhe lokho besesekhona abamsekelayo, njalo bakhona abangakuboniyo okubi akwenzayo ngoba basamela kakhulu kulokho akhangelane lakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula uhlelo lokukhulumisana ngodaba lombhuqazwe weGugurahundi olukhokhelwa izinduna lamuhla koBulawayo. Uhlelo lolu luthiwa luzakuba lamadale lapho abantu abazafakaza ngokwenzakalayo ukwenzela ukuthi bakhumisane umlotha. Kusukela ngeviki edluleyo, iphephandaba leChronicle libika ukuba bekulengqoqo phakathi kwezinduna zomdabu esigabeni seMathebeleland zikhuluma ngodaba lokuthi zingaphuma lomhlahlandlela onjani ukuze kukhulunyiswane ngodaba lolu olweGugurahundi. Ukuqhamuka kodlakela lwezombusazo esigabeni seMathebeleland South phambilini kokhetho lwe-by-election oluzenziwa ngempela sonto yonale sokuthiye izakhamizi zithithibele. Abalandeli bebandla le-CCC kade bekhankasa izolo belamalunga edale lephalamende umnumzana Daniel Molokele lomnumzana Kucaca Phulu baxotshaniswe ngamalunga ebandla le-ZANU-PF ngemva kokutshaywa kwabanye. Abesifazane babikwa bedajulelwe izigqoko bahlukuluzwa. Kesizwe umnumzana Molokele ngemva kokuxotshaniswa ngamalunga ebandla leZANU-PF.
Just to confirm ukuthi ngisenda bo Black Dog omnjenyama labanye abafowethu. Imota sesiyithethe ayela problem. Kukhanya bagcine besabele ukuyathatha sijiye emashop phakathi kwabantu ade bebukela ibhora. So sesihambe sayithatha imota sesisukile, we are about 25 kilometers away from where the accident occurred.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele, ilunga ledale lephalamende engowebandla le-CCC emele iwange East edale. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseyinsiza. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
balaleli baka Studio 7 izani PF isivuke inyamazana evele iyo yona isivele siyazi iyo yona ngikhuluma kunje insiza South kuwat 4 bahlasele umama othiwa unagodi izolo ntambama babuye bahlanisela lo councilor wethu ubaba Augustine Gumede candidate ka councilor wethu bebethesa icala lokuba umama unagodi kungani evumela abantu besisisibe senza umhlangano emzini wakhe umama unagodi ugcine baleka wagcine siyadojwa ngaba abafowethu abamsizileyo bamgcina endaweni esafe bendaweni ephephileyo lapha khona umama unagodi ungumuntu owethukileyo ngokuhlukuluzwa ngabantu bezanu laba abantu bezanu laba abenza isigameko esibi kangako bakhokhelwa ngabantwana bakababa uendulanga ababalisela uMoses Langa ongumkhokheli wabontanga lapha emathebeni sawo ngokufanayo uMoses Langa ukhokhele ontanga namhlanje khathesi njengoba ngikhuluma kunje ukuba bayehlasela ematubo kuwadi ezitolo duze kwezitolo ze2D2 sebehlasele balimaza abantu bethu abambalwa balimaza lempahla ebalisela imota kababa u-honorable Nyoni owakobulawayo bathaye balimaza umama uNonhlanhla Mlotshwa ongu-deputy national secretary for rural mobilization bakithi kunzima kakhulu indlela izani PF efuna ukhetho lolu lwe-by-election oluzayo mhlaka 22 ukuba luhambe ngayo lathi njenge-CCC sibhizi sizama ukukhuza abantu bethu ngoba abantu sebesithi sokwanele sebetshayiwe sebehlukuluze okwanele sebefundi bathathe indaba leyi bayifake ezandleni zayo bakithi sikhuza abakhokheli bezanu PF ukuba sicela bakhulumisane labalandeli babo ukuba abakhuze bangayibayekele into yabo yokuthi batshaye abantu bethu balimaze impahla zabantu impahla yabantu bethu ngoba lathi singayekela abethu sitshiswa leli lizwe lingeza ngelibuseki abantu abakhanya bephehla umsindo ikakhulu ayisibo bantu abasuka ensiza kuwat 4 kumbe ematopo kuwat 2 ngabantu abaphuma ngaphandle kwendawo lezi abanye babo labo bakhuluma ulimi lwesishona okusitshenziswa sobantu beduzane kunzima okokuthi kuzwakale le mbhobho kulo mbhobho osuke uyadutshulwa ukhala kuzama ukuthi kwethiselwa abantu asonto encane le sikhuluma ngayo izanu PF isidikile impi ku-CCC bafuna ukubulala amalunga wonke e-CCC lapha emathebeni
manje amapolisa liwazisile na
amapolisa sesiwazisile msakazi izolo kuvele kwathi umama unagodi ehlaselwa amalunga ethu abalisela obebe labo malandu labanye bafonela amapolisa eFilapusa namhlanje kuseni bavuke abalandeli bethu ababalisela owangilacala ndlovu labanye baye eFilapusa behamba lo Augustine Gumede icandidate lika councilor lo mama unagodi besiyafaka ireport kodwa amapolisa akukabi lento ayenzileyo ngoba laba bantu engikhuluma ngabo ukuthi bahlasela abantu bethu ngabantu abazakalayo njalo bafike babaqamba amabizo abo bathi uzibani uzibani yibo abasihlasela khathesi ngikhuluma kunje ematopo lakho amapolisa siyawazisa kodwa kukhanya amapolisa angani akulanto enkulu abangayenza babangasisiza ngayo izandla zabo zibotshiwe okuyinto edanisa kakhulu kuba abantu babantu balinyazwa babulawe ngamalungeza PF amapolisa engenzi lutho into embi msakazi into engiyesabelayo ukuthi abantu bazacina sebethatha into bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo ngoba amapolisa sehlileka ukuthi enze umsebenzi wawo ngenxa yokwesabizana PF lapho kuhlala khona amalunga ezanu PF lapho kuhlala khona abakhokheli bezanu PF amalunga e-CCC bakwazi njalo laba malunga engikhuluma ngawo ezanu PF abalandlela abangazivikela ngayo nxa amalunga e-CCC angacabanga ukuphi indisela yikho sisithi mayuyu umthetho mawuthathe indawo yawo ngoba kungavumeleka kungavunyelwa umumo lokhona ilizwe leli lizabuseka nzima abantu bazaphila nzima bonke abe-CCC labe ezanu PF ngokufanayo ngoba owezanu PF uphuma igazi lo we-CCC layo uphuma igazi ngakho owenziwe ngensimbi
alo-ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni semathebheleleni South lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lomgcinisihlalo waleli bandla esigabeni sinye umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
okukhona ku ground kathesi ngathi ma by-election esinawo siyasebenza siguquzela abantu ukuthi bevotele inguquko kuma candidate ethu IEEC esikubonayo kwenziwa ibandla lokwehluleka ibandla elingenakho okuthembisayo ebantwini since 42 years ukuthi okwabo babhizi ngevote buy vote buying ngisho ukuthi bathethe isikhathi sokuthi isikhathi sendlala esikhona eMatsouth jikelele kuthi ukudla loku kubuyayo kuvela kuma organization asincedisayo ikakhulu ngabakhangelele abayehlulekayo bakhangelele abaphathekileyo bakhangelele izalukazi lamakhehla bathatha leyo advantage yokuthi betsho ukuthi babaholisa ukudla ukudla loku kubuya kubandla elehlulekayo lezanop f kathi nje abavotayo vele ngamakhehla lezalukazi and yudubo esilabo siyazama ukubabonisa abantu yithi kodwa uyakwazi indlala ngayikhona esiswini mangwe esedlalela iziko abantu bakhetha ukuthi kona bevotele ibandla lokwehluleka solongo bethole umumbu i-5kg yomumbu bethole inkukhu eyodwa nje kambe okungimangazayo ukuthi since ma-by-election lawa esibuyakile ebulilima bayethukile sebekhipha izinkukhu emaqandeni bebhizi benikeza abantu izinkukhu bethenga amavoti kodwa nasiyatsho ebantwini ukuthi thathani ngoba konke kungokwenu kuyimali yenu kuyimali ye-tax kuyimali yenu elisebenzayo kunye kubuya kuma-organization amanye amazwe asincedisayo ina thathani kude kuvoteni votelani i-change kodwa abantu bahlakaniphile abantu sebebonile ukuthi hawu kwamanye amazwe sokwenzakala elisuthu nanku kwenzakele lamanye amazwe nje abozambia okwenzakalayo kanti thina ezimbabwe kushota kuphi njalo ngemva kwama-by-election njengobana siya kuma-by-election lawa okusijabulisayo ukuthi into ngencane sibonile bakhala ukuthi ba-register ngakutshela babagandi ukuthi labantu abethu abaningi even abadala abangarejistanga sebathwala ukuthi bayirejista ngoba khatshana lapha kurejistwa khona
lingathi inhlanganiso zikahulumende ezendaba amaphephandaba le misakazo ayanceda yini ekuphathiseni uZulu ngokungumpha ulwazi olufaneleyo ngendaba ye-by-election
abagandi wangikhumbuza ukuthi mina vele besengikhohlwe ukuthi kukhona into yokuthi kule misakazo kahulumende eZimbabwe babagandi into esingayaziyo leyo izibuni zentwala babagandi kakukho endaweni yeZimbabwe yonke jikelele ikakhulu emakhaya ema-South vele thina umsakazo oncedisayo otshela abantu umsakazo esinawo babagandi esitshayela isonto yiyona le kuthiwa yi-studio 7 iyaziwa ngabantu yi-studio 7 etshela abantu ukuthi kwenzakalayo endaweni yabo asinawo umsakazo babagandi igovernment yeZimbabwe kayinamsakazo even oyodwa sisemakhaya le size zihlutshwe even langama-network yamafoni kungela-network ngendlela yokuthi akulanto elungiswayo babagandi asikhulumi ngabo-ZBC ngoba angazi le minyaka engakanani singaze sikunanzelele khonoko asikhulumi ngama-radio station eZimbabwe akulalinto eyenzakalayo okukhona nje yikuthi ungathi kwenisikhathi ukuthi ungangena endaweni enjengabodorobheni ukuthi uyavula nje umsakazo nalowo FM uzezwa kuphela bekhuluma ngo-ED bekhuluma open for business
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini isihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South imizamo yokukhulumisana labebandla leZANU-PF yehlule kodwa abakulobe enkundleni zokuxhumana ezibalisa oTwitter labo Facebook bebesithi bona ayisibo abebandla leZANU-PF abaphehle lolu dlame kodwa sizaqhubeka sizama ukukhulumisana labo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF selethule amagama amalunga akhethwe kudalele Central Committee kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo abakhethiwe okwakuqala babalisa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo wake wasuka kuleli bandla umnumzana Louis Mathudu. Ababuyelisiweyo ezikhundleni zokuba ku-Central Committee babalisa umnumzana Obert Mpofu, Mike Bima, Patrick Namasa labanye abanenge-nenge. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkampani kaloliwe isiyenelise ukuthola impahla yayo eyantshontshwa ngamasela ngemva kokusebenzisa okuyizindizamtshina okuncinyane okungelamtshayeli okuthiwa ngama-drone ngesilungu. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani, livuka njani kustudio 7. Siyabonga kakhulu ngendlela elisipha zona lakho konke lisenzela khona, ngoba singaba yini ngaphandle kwenu. Enelami igama ngu-Adolf Shaba. Ye, kunevideo engibona lapha ephuma kuma-elections, kuma-by-election campaign eMatopo. Kambe iZANU-P F ma izohamba yethutha amayuth emashonaland waletha eMatopo ukuba nezwethu selabantu. Le nto le angazi singathi singayibiza ingani, kodwa yikuzama nje ukuthusela abantu into engeke kusebenze. Njalo luqalo lo yikuba lomlomo omkhulu. Kujalo ukuthi inkukhu lomlomo omkhulu ithisha umlomo, yikho sebekufuna manje. Ngoba uma bezofika laphana ikhomini, indawo, isigaba, uma singasukuma simelana laba bantu, akula nto abangayenza. Noma bephethe izibhamu lezi abazitholeyo, kodwa hhayi, mina ngilethemba lokuthi abantu bangasukuma beme bevikelane. iZANU-P F angeke ikwenelise konke lokho efisa ukwenza.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7. Asakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli be-Studio 7. Olimbulisayo ke lapha ngumdala Khumalo yilani egoli bakwethu. Hhayi, ngakho-ke bakwethu ukuthi ngizame ukuqondisa inkulumo engathi iphazanyiswe omunye obelalele inkulumo yami, ukuthi mina ngithi amasabhuku abhalisa abantu. Hhayi, akusiyikho lokho, angishoyo kanjalo, akuqondiseke nje lapha. Mina engakushoyo yikuthi i-CCC ibuya lombiko okuthi ngapha emashonaland amasabhuku avotisela abantu emashonaland. Umbiko wabuya le-CCC, awubuyanga nami. Mina nganginanisela into evele ikhona, so akuqondiseke nje, angangizwa kabi njalo angasuki alalele iStudio 7 ngenhliziyo. Njalo okunye, amashona akula muntu ozonda amashona, akula muntu owazonda amashona, kuzondwa izenzo zawo amashona. Angathi abantu bazonda amashona, kuzondwa izenzo zawo. Njengokuthi sifostele ukukhuluma ngesishona ngenkani kuma road block lezibhedlela la kuye yonke indawo, yikho lokho okuzondwa ngabantu. Njengokuthi kunjenje u-Welshman Ncube uku-CCC bamfake ku position, uMohadi kuzana ufakwe angikwazi ukuthi position bani. Yikho lokho esikuzondayo, yikho lokho okulwiswa ngumqondisi moyo ukuthi abantu abaphume emashoneni bezokwenza okwakubo. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani labo bahlali bakwethu, siyabonga bakwethu. Kustudio 7 okwindawo wonke amasakazi wethu, siyabonga lonke lapho. Hei, siyabonga bantu be-Studio 7 esikhiphe iy'ndaba ezimnandi kanjena bakwethu. Siyajabula njalo nje ukuthi sizole indaba yeshi. Angithi uyazijike ekuhambeni iStudio 7 sike silahlekelela ngamafoni sale zoyisuka njengokade selizithumela indaba lapha zaphinda zasastopha, ngoba ngani? Ngoba into zakhona zisike kutontshelwana lapha ebholi sithi ma siphuma semsebenzini sibanze izibuzi lapha ngaphana. So ifoni yasala ingasekho kwenyanga yonke. Ngiyacela nje kuqhubeke ngaleyo ndlela elasekuhamba ngayo, izithumelele nje amamesejes ngama-inews lapha zindlele kwenkambo yami. Ngiyakucelela-ke lokho e-Studio 7 ilapha.
Studio 7 linjani? Thanda ukubingelela bonke abasakazi abasethulela izindaba. Yesh, sithi namhlanje sikhala labaningi engozini le yenzakale inyanga, abantwana besikolo labo, imuli zabo mayuyo. Thanda ukubonga shuwa bonke abaphathisileyo engozini le. Khona kuyabe sekuyisikhathi, kodwa sikhala labo shuwa, kubuhlungu okwenzakeleyo ebazalini laba abawelwe izingozi, abantwababo. Kodwa uJehova ukhona, uJehova akangeneli. siyabonga ekseni yanamhlanje
ngomusa nenjabulo bengilele ku studio 7 abalaleli nami basakazi lonke le studio 7 ngilokuthanda ukuthi ngixwayise kwamanje izizalwane zemandebeleni kanye nasemigini ngiyalincusa ngiyalicela asiyekeni ukuvotela izanu PF leli asinazihlobo kwamanje zabulawa izanu PF nekhukhura wundi yabo le kodwa namhlanje lokho sidizi sivotelana naye izanu PF le njalo esenzela iluthi umnyaka engamashumi amane lambili 42 years lokho sihlupheka kodwa sibele kwesigijima naye leyo zanu bantu bemandebeleni nani bantu basemidlands ngiyalicela ngiyalincenga ishiyeni phansi izanu PF le ishiyeni phansi okhulumayo uThulani Ndlovu enkayi kwenduna usikhobokhobo ngilixwayisa ngomusa ukuthi hayi izanu ibekeni phansi isisimoshele ibizwe sisimoshele abantwana sisimoshele yonke into nje emhlabeni ngiyabonga
salibonani kusitudio 7 salibonani sonke khona ngapho baphathi bendaba ezileqiniso iy'ndaba ezingakhethi esihlangothi yebo mina-ke lapha ngisesewange lokho engikhala ngendawo ewange le ukusetshenziswa khona emachinini ukuthi abantu bayalimala umuntu angaqeda ukulimala emsebenzini usegcina amachina besamelaphisa from emlaphiseni ngakuthe kumbe waqamuka wabanjani abasamlandeleli kumbe bamkhubase lesi sikhalazo ngiyasikhalaza sila kuhulumente kwabenyasa kumbe babesefithuthi babe lama-ofisi ahlala phansi kwabantu laba ngoba abantu bayalimala umuntu angalimala usekuphelela khonapho kwabasamlandeleli ukuthi ayelungiswa ukuthi abhadalelwe kumbe akwanise ukuthi akhulise ifemili kababhadali ifemili balezimali abantu laba kumele ihulumente ingenele sibili incedise abantu especially abakhupha abakhompase life yakhe life ini futhi nxazi waqamuka iqolombo waqamuka inyawo waba isilimo esinjani kuzethi bancediswa abantu labo ya abantu bakamthokazi ngapho baphela ngabantu bakithi esinjabelele kuze ukuthi sibone ukuthi kuyancediseka njani ukuthi umthokazi abele kusasa nokuthi ukuthi bafike sebezebulala abantu bakamthokazi lapha kusale sekulungisela abantu abagcina amafamily abo abantu ababo beswelele ukuthi ezikolo bayahamba njani sacela sibili ukuthi ihulumende ingenele sibili iwapha ama-ofisi awe-SFET wayenasa ayiwangani akhangela ngezokulimela kwabantu ngiyabonga khona ngiyabonga
sanibonani sanibonani studio 7 sanibonani thokazi omuhle siyanibulisa Chris Gande mfowethu nawe sithi hayi sibethulele isigqoko ekhanda mfowethu ngithi ake ngiphawule kancane bakithi siyaxolisa kakhulu la bantu abazobulisa izihlobo zabo lana izihlobo zakho kanti akunani ukuthi babulise ngefoni ngoba unayo ifoni nale okhuluma ngayo la bulisa ngayo izihlobo zakho akuzobulisa abantu bakho lana thina sibancinancinceba sinjengenxa yezanu PF ngithi Gande ake ngiphawule lapho mfowethu ngale ndoda lena abathuthu othi bona balibandla elikhulu bayizanu PF bahlelekile manga manga ndoda endala manga usithelela nje isigcwacwa mfethu ufuna ukuzondisa ngabantu ufuna ukufa ungahlala umuntu okufunayo namanga mfowethu lina lihlukumeza abantu kwakuqala lokho abantu abalithandi liyabaforce ungakhohlwa ukuthi amapoyisa lawo ngabafoyi basithele ukuthi bona baphoqwa ukuthi behlukumeza abantu amasosha lawo ngabafowethu bathi lina liyabaphoqa ukuthi behlukumeza abantu nabo abalithandi ungacabanga njalo abantu bethi liyabalithandi abalithandi liyabahlukumeza liyabayithusela why lingafuni ukuthandwa fe makuthi njalo why lingathandwa fe thandani fe phela njengawonke umuntu namanga nje manga luhlaza joko akukho umuntu othanda lakhona la kusitudiosevena akaze ngize umuntu osisabotayo funa manga ndoda hhayi yeka manga yasibhola thina ngiyabonga
lathi siyabonga lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu zocingo lwe-WhatsApp +1 202 465 0318. Zibe mfitshane ke incwadi zenu, imilayezo yenu ingabi mide kakhulu ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke. Siyabonga njalo lingathuki. Ziyambhedela owayengumongameli umnumzana Donald Trump osebhekane lodaba lokuthi ayemiswa phambili kwekomiti ecubungula umvukela okuthiwa wawujojozela. UTrump ubikwa ezama ngamandla akhe wonke ukuthi engayi edaleleli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube.
Isinqumo esithethwe lidale lesenethi esokuthi umnumzana uDonald Trump akabuye azoletha ubufakazi azobuzwa mayelana ngalokho okwenzakalayo. Nxa besithi akabuye kungumthetho kukhona ukuthi kufanele ukuthi abuye umtshengisele ukuthi akekho umuntu phezu komthetho njalo umuntu nxa ukuthi uyabandakanyeka entweni thize kufanele ukuthi abuye azobuzwa ukwenzela ukuthi kutholakale kahle ukuthi okuyikho kwahamba okwenzakalayo kuyini iloba nje ezinye zempawu zakhona zalokho okwenzakalayo belakho. Sekungenzeka ukuthi nxa bengathi bayamletha kube lokungahlaliseki kuhle ngoba uDonald Trump asingakholi ukuthi basesekhona abantu abamesekelayo njalo kathesi nxa sithi siyakhangela sebebaningi kakhulu abantu abasekela uDonald Trump ikakhulukazi nxa sikhangela indlela ayephethe ngayo udaba laseRussia njalo ukhuluma kakhulu ukuthi yena ngesikhathi esaphethe esaphethe impi yaseRussia yayizange ibe khona njalo yayingasoze ibe khona ngabe kukutyela ukhona okwesekwenza ukuthi abe labalandeli abaningi kakhulu okungenza njalo ukuthi kube lomthelela ukuthi nxa bengathi bayambiza lapha ugcina ekugcineni kube ungathi sekuswa lokuwa lomsindo kakhulu noma abalandeli bake sebegcina sebebuya njalo bezeboycotta lento okuvusa umsindo ukuthi lento le ingabi into engahamba iqhubekele phambili ngendlela idalele senate elifuna ngakhona ukuthi kwenzakale ngakhona.
Ngokubona kwakho ubufakazi abathi bukhona buyakhomba na ukubana lo owayengumongameli uTrump ecine ebotshwa, ubona kusenzakala yini lokho?
Angiboni babugande ukuthi ubufakazi lobo bukhona bungagcina busenza ukuthi uDonald Trump abotshwe. Engingakubona nje ukuthi nxa mhlambe bengaze bemthole lecala sokungabe lesizumbulo semali thize abangamgweba sona ukuthi abhadale leyo mali ahlawule lokho akwenzayo noma lokho akudalayo ngenkulumo zakhe owagcina kusenza ukuthi kube lomonakalo ofana nalo esawubonayo. Kodwa ke yena ukuthi aye ejele angibona ukuthi lokho kungenzakala ngoba njalo asingakhohlwa ukuthi indaba zepolitiki lezi zinzima kakhulu. Njalo uDonald Trump lakathesi abebandla lakhe lokho besesekhona abamsekelayo njalo bakhona abangakuboniyo okubi akwenzayo ngoba basamela kakhulu kulokho akhangelane lakho.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi bangodube olandela izombusazwe welemelika ube xoxa icingweni le studio 7 ekwele bilitane.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC. Jabo!
There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. Gun.
isikhathi sesidliwe ngumango yasavuma ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe uphawula uhlelo lokukhulumisana ngodaba lombhuqazo wegugurawundi olukhokhelwa izinduna lamhlanje kobulawayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lapho uzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa ekuseni isikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30.